Siya lamukela ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 4 kuNcwabakazi 2015. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Walamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngosithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje. Udaba lokubulawa kwesilwane uSiso seluveze inkinga yokubulawa mahlayana kwenyamazana ukuthi kuthengiswa izitho zazo ngemali eningi kakhulu. Izisebenzi ziqhubeka zixotshwa emankampanini afana loLoliwe, silengxoxo lolwela ilungelo lezisebenzi.
So ukuthi sitshengisele ukuthi we are in solidarity nabanye bethu. I'm speaking to you now. Sizaba ne-meeting ntambama.
Nguhlelo lwezamasiko sixoxa ngendlela zendulo ezazisetshenziswa ukuvikela ukuqedwa kwenyamazana zendle. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Abalwela ilungelo lezisebenzi bathi inani lasebexotshwe kulandela lingedlula lelo elikhulunywayo elenkulungwane ezilitshumi i-10,000. Lokhu kulandela ukuxotshwa kwezisebenzi zikaloliwe lapho uhulumende leziphathamandla zalinkampani ezithi kuxotshwe izisebenzi ezingamakhulu amathathu kuphela. Abamela izisebenzi bathi leli nani kaliqondanga ngoba izisebenzi ziqhubeka zixotshwa nsuku zonke kusukela ngeviki edluleyo. Isikhulumeli sikaloliwe uMnumzana Fanuel Masikati walile ukukhuluma ngalolu daba. Kusukela ngeviki ezimbili ezedluleyo lapho umthethwandaba weSupreme wanquma ukuthi abaqhatshi balakho ukuxotsha izisebenzi ngemva kokuzipha inyanga ezintathu zenotice sokuxotshwe inkulungwane ezingafika amachumi alichumi. Umphathintambo wezemali uMnumzana Patrick Chinamasa wazise ukuthi uhulumende uzaxotsha ingxenye yezisebenzi zakhe ngoba engasenelisi ukuzibhadala. UChris Kando weStudio 7 uxoxe lomgcini sihlalo wenhlanganiso elwela izisebenzi ZCTU kuhlangothi lwabesifazana uNkosazana Grace Mathe ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Engingakutsho mina in solidarity with the railway unions, mina ngi-under i-commercial workers union but ngingu-chairperson wabomama uSendrigin. Really, it's not fair. And we feel that the government is letting down, is letting us down. Ngoba kumele bethi protect izisebenzi. Sikhangelele iconstitution yeZimbabwe ukuthi ithini. They cannot just let ama-employers besebenzise i-judgment khona kule mthetho omele ukuthi ulandele. So ukuthi sitshengisele ukuthi we are in solidarity nabanye bethu. As I'm speaking to you now, sizaba ne-meeting ntambama. 5 o'clock as we stand reaching to strategize ukuthi singancedisana ngabanye bethu ukuthi bebone ukuthi okubayihleleyo lathi sikala sindaweni labo.
Bona zona izisebenzi zisithi bengafika 1300 abaxotshiweyo, lina njengehlanganiso lizwa kuthiwa bangaki njengoba i-management yona isithi
i-300? Akukacaci because njengoba ngizisho ukuthi iy'ncwadi zakhona zilekho zithiwa ziyadilifa. So really ukuthi what inhlanganiso iyacela ukuthi isisebenzisa lezi zithi incwadi silethe incwadi ezethithiwe so that at least kule desk ezayenza ama-statistics. Currently really ukuthi ngingathi ama-statistics mangayo ngoba akucaci ngoba abanye bathi kumele kuthi ngu-1500, abanye bathi 1000, abanye bathi 1300 bona abaqhethayo abakwaziyo. So thina we are relying on ukuthi izisebenzi ngazithola incwadi bezilethe ezethithiwe lathi senzi-statistics so that then i-ofisi ka-secretary general isingakhipha-ke ukuthi i-position sekule eyiyo. Kati khathesi sibile singakutsho ukuthi yebo sekulezinye izisebenzi besibaziwe abangani bethu asebephiwe izincwadi asebehlezi ngiphasi. Kati the actual figure really currently we cannot say until we get ukuthi abantu bonke nxa bengacomplya izisebenzi zingezwa isikhalazo sikababumoya ukuthi abaphiwe izincwadi
abazilethe kwi-legal department. Okay, same thing esikhiwa. Can you tell us What is your reaction to the firing of the NRZ?
Unkosazana Grace Mathe, umgcini sihlalo wenhlanganiso elwela izisebenzi ZCTU kuhlangothi lwabesifazana obekhuluma icingweni lo Chris Gande we Studio 7 ekwabulawayo. Ukusenjalo, ummeli wephelandaba Mpophoma idalela eParliament umnumzana Joseph Chuma, olilunga le Central Committee kubandla lezano PF yena obikwa esanda ukudala inkulumo kuleli dali ngokuthi ibandla lakhe kufanele livuselele umnotho welizwe. Ucizelela ukuthi amabandla aphikisayo kanye labo somabhizinisi kufanele besebenze ndawonye ukuvuselela umnotho welizwe wona osubhidlika ngoba abantu besebumzimeni. Umnumzana Chuma
umola awumanga kuhle ikonomi wethu awumanga kuhle ufile ebulawa izitha zethu ebezifuna ukuthi zidale lokhu abakuthi ngesikhiwa i-regime change. Bakhiya amatoma bavala babasihluluza kwabanzima la kodwa ngenxa yomusa kaNkulunkulu ilizwe alivalana ilizwe alimanga silokhu sitotoba sihamba. Into ebengiyikhuluma ephalamende bengikhulumela ukuthi na ngabe umuntu wonke wakuleli eleZimbabwe ake akhangele iZimbabwe ayiqakathekise kuqala. So umbuzo oqakathekile sifuna ukutshiyela abantwana bethu ilizwe elimi njani lesi soke isikhathi sokuthi asibuyeni ndawonye khangeleni ngoba ilizwe leli linothile bakithi lilakho konke esikufunayo kodwa ngenxa yokuthi kulabanye ababe bedonsela ngale bedonsela ngale yikubona into zethu zingahambi. Amaqinga konke silakho khona khonapha eZimbabwe asiuthi kumele sidinge phandle futhi yinto kumele siyikhiphe phakathi kwethu khonapha eZimbabwe.
Sizwile njalo ukuthiwa wathi abantu bangenza umvukela nxa uhlupho lolu lungalungiswanga, wawusitshoni lapha?
Ngizange ngikhulume into enjalo mina. Bengilo reporter owayekhona ePhalamende mzana ngikhuluma laye uzowakhuluma ngokuthi lami ngimangela ukuthi kanti i-headline leyo ukuthi kuzalovukela ivele ngathi ngoba ungabala even isitori sangibona phakathi kwe-headline yena akula lapho okhulunywe khona kuzalovukela. Isitori siphume kuhle sibili kodwa ngiyabona ubaba lo othi ngu-editor lo owephepha lelo ebevele funa ukuzithengisela iphepha lakhe ngithe vele ngiyamdinga lapho ezamthola khona kumele anginike lami i-commission yokuthengisa ngokuthi imali lithengiwe ithengwa ngehedline yami engayisenge nokuqinisa futhi ukubana abantu beZimbabwe abala ngqondo ezinjalo. Inhlahla esilayo ukuthi ubaba wethu uPresident Mugabe wasinika ilungelo lokuthi umuntu wonke ngaye isikole afunde. Manje nxa umuntu esefundile umuntu uyabe esekwazi ukuthi awungeke wathi nxa usilwe endlini ubulale imigano, ubulale ama-TV, ubulale ama-sofa, ubulale into yonke ngoba kusasa nxa seliqedile ukulwa so kumele sicase ukuthenga futhi into leziyana selibisela phela. Into leyana iphuma ngaphi? Iphuma esikhwameni sakho. Thina singabantu abakwanileyo, abazivekileyo, abantu abesaba uNkulunkulu futhi yikubona even indawo leyana ebutabane siyiyala ama-alternatives. Siyawadinga siwathole siqhubeke siye phambili.
Ubona ingani ibandla elibusayo lilawo yini amandla okuthi lilungisise konke okuhluphayo?
Ye, ibandla lethu leZANU PF lilawo amaqhinga wonke sibili. Ungakhangela ibhuku leli lamntu ayizima sithi leya ikhuluma into yonke ile mpendulo zonke zokuthi i-economy lesi ngayivusa njani. Kodwa sokufunakala ukuthi unasibambaneni ke siyekele ipolitiki lezane ezobongolulisana ziyasibisela emuva nje kuphela imbula phambili izaphuma ukuthi ona sonke sizizwe silo mthwalo ukuthi ona sikhangele ukubana iZimbabwe singayenzelani ukuthi ibe lilizwe elinjani eselizimele lodwa.
Lo ngumnumzana Joseph Chuma omela iphelandaba Mpophoma edalela ePhalamende njalo elilunga le-Central Committee yaleli bandla. Umnumzana Chuma uphinde wakhuthaza uhulumende ukuthi enze idolobho lakobulawayo libe yi-Special Economic Zone ukwenzela ukuvuselela umnotho welizwe ngenxa yokuvalwa kwamankampani kanye lokuthi abantwana bezigabeni zeMathebeleland bethole indawo zokufunda emakolitshini aphezulu asezigabeni zabo. Lokhu kwenzakala isinye isiphathamandla sebandla leZANU PF umnumzana Simon Khaya Moyo ongumphathintambo kahulumende obona ngezokuthuthukiswa komnotho i-economic planning esithi uhlelo lwezimasetho alukafizi izinqumo zalo zonke ezokuthuthukisa umnotho welizwe njengalokhu okwakukhangelelwe.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930, 12080, laku 15775 kHz. nilako njalo kusithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voaindebele.com ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Hello Studio 7 Live Talk lamuhla sizakhuluma ngohlelo lweMandela Washington Fellowship lapho okulabantwana abavela kweZimbabwe labo abaphathisayo kulolu hlelo. Lithumele inumber zenu ku 0024650318 ukuze lingene lani kuhlelo. Iziphathamandla zikahulumende lamuhla zazise ukuthi sokuzaxwayisiswa udaba lokuzingela inyamazana zendle mahlayana kulandela ukubulawa kwesilwane uSiso. Ekhuluma emhlanganweni labakumsebenzi wokuzingela umqondisi kugatsha lweParks and Wildlife umnumzana Edson Chitsiya uthe uhulumende uphakathi kokuxwayisisa ngodaba lokubulawa inyamazana zendle. Lokhu kulandela ukumiswa kokuthwalwa kwenhloko lezinye izitho zenyamazana zindizamtshina ezivalisa iDelta Airlines. Ukuhlaziya lolu daba uChris Kande weStudio 7 uxoxe lengcwethi yecubungula izomnotho elizwe umnumzana Rejoice Ngwenya ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Uyabona mfowethu abalaleli beRedio thina leRedio siyabantu lesikhuluma kuyona bayazi ukuthi ukudla udlawo lobugebenga lokubulala izinyamazana wakulethwa yiZanu PF bethatha amaplaza amaconservancies. Kukhulunywa ukuthi kuna hathi lingabothatha ama-conservancies kwenze ukuthi izimali zizokhe zingena izivakashi zingena ama-chef eZanu PF abantu be-army labantu abengena kuma-conservancies bagcina sekuxabana ngale emashingo ngale Gonare Job khathesi ngeminyaka ezibili edlulileyo. So ukuthi sokubulawa isilwane esisodwa kathesi sebezenza ngathi ngabantu abakhalakhalayo kodwa abantu bezanu babe vele beyizigebenga bebulala izinyamazana lezi bethathela amaplazana amakhiwa kathi sathiwe into enjalo ke bengasivala mehlo.
Manje ngokubona kwakho njengoba kukhanya iningi labo ikakhulu bona laba bezanu PF besithi hawu daba lukasise lolwa lungakhulunywa langalo kungakusitshoni nxa sikhangela ukubana emaplazini lapha sebaqeda inyamazana.
Ikhuphele kutsho ukuthi emaplazini sebaqeda uthi bebeqeda isikhathi sethu bekhuluma ngakho sisazi ukuthi iminyaka lani eminingi edlulela lapha umasunza laba bexabana nabo labojohn gomhale emathipheleleni north ngapha nje emasuku egonare jow lapha khonapha nje emtare khonaphana ikhwekhwe labantu bona bona imanyefungila behliphana la makorokozi yezanu p f bebhizi zinyamazana. So angiboni ukuthi okwakathesi ukuthi sebesithi khona njengoba inyamazana leyana eyodwa leyana yayizekhola nje yabulawa ngupama siyinto enkulu singathi umoya lo wesihluku lo i-impunity uviolate rule of law lokhu kwenziwa kathesi ama-concessions ayevele khona lana babe ngasebenzisi bavele kulo bugele ngaphakathi. So okwakathesi vele akusethi sebefuna nje ukukhuluma ngakho nje ngoba nje
lo ngumnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi ecubungula izomnotho welizwe. Abasakhulayo bamazwe akuzwekazi le-Afrika achiyeneyo abaqeda izifundo zabo phansi kohlelo lweMandela Washington Fellowship kuliviki bebeqhuba imihlangano echiyeneyo lamuhla bexoxisana ngendaba eziphatha uzulu ezifana lokuhlukuluzwa kwabesifazana amalungelo oluntu, amalungelo esitabane, ukuguquka kwamkhathi lokunye okuningi-ningi. Ontanga beZimbabwe ngabanye ababekhokhela imihlangano le, abagoqela uYvonne Jila, obekhokhela umhlangano obuhlaziya indaba zabesifazana, uPromise Muleya, obekhokhela umhlangano okhangela nelo zomkhathi legqwetha uKennedy Masiye, obekhokhela umhlangano obukhangelane lezitabane. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lo Jila wachazisa ngomhlangano wakhe.
Umhlangano ngiyabe ukhokhela, ngiyabe ukhokhela lo charity ovele eUganda. Sikhangela indaba zabomama lamankazana. Sikhangela nje ukuthi lapho esivela khona baphila njani, kuyini ikhathazo abahlangana lazo lokuthi kuyini esingakwenza, lokunye nje okuvikela omama ukuthi bangene endabeni ze-politics. Yikho yikho engathi izinto esayibe sikhuluma ngazo, kodwa-ke umhlangano lo lolalo oyabe khona e-participator uzabe esinika kumbeni e-participator ukuthi azi ukuthi siza ukuthi bona kuyini abahlangana lakho, bese sixoxa nje sonke. So siyabona umhlangano wokuxoxa ukuthi sibonisane ukuthi nxa sesibuyela emazweni ethatshiyeneyo kuyini esingakwenza njengabomama. Ezikhathini eziningi abantu sijayele ukukhangelela ukuthi omunye umuntu uzasenzela, kodwa sifuna ukuthi nxa sesibuyela-ke emazweni ethu sibone ukuthi kuyini esingakwenza ukwenzela ukuthi labo mama bebone ukuthi hhayi impilo engiyiphilayo kuyini engingakwenza ukuthi ngiyenze ibe ngcono.
Unkosazana Yvonne Jila ngomunye wabasakhulayo abakuhlelo lweMandela Washington Fellowship. Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lamuhla sixoxa ngokulondolozwa kwezinyamazana zasendle. Izolo kade lingabulawa ibhobesi lisesabeka lezinye inyamazana zasendle. Abakwesibanda bebechila amakhala nxa umuntu esidla isilwane, iwobo, intuhu lokunye okufanayo. Kubikwa bekuzila njalo kodube ukudla idube, kuthi ke abakompofu bebesesaba impofu lezinye inyamazana ezinjengayo. Akusizibongo lezitemo kuphela ebezisetshenziswa kunqabela ukubulawa kwezinyamazana mahlayana, njengoba kwakuzila ukubulala inyamazana ngesikhathi sehlobo. Ake size ingcwethi kwezamasiko esintu umnumzana Saul Gakuba Ndlovu lomnumzana Thandeko Zinti Mkandla bexoxa ngalolu daba belo Gibbs Dube we-Studio 7. Undlovu uthi izibongo zazisebenza ngendlela ephakeme ukulondoloza imvelo lezinyamazana zasendle, loba nje abantu babengalazi bongo ezivela enyamazaneni.
Kanye ngomnyaka inkosi loba induna yayikhipha abantu isithi hambani ngejumo ziyebulawa kwenyamazana. Kodwa-ke kukhona isikhathi lapho kwakungazingelwa khona, kusaziwa ukuthi kakuzingelwa ngalesi sikhathi ngoba inyamazana ezinjengempunzi loba amanqina zazala zazimithi.
Baba Mkanda, wena ubona ngazani kwakusenziwani?
Kwakusenziwa khona okutho ngobaba uNdlovu. Inyamazana zazingabulawa ngezikhathi ezithize zomnyaka njengasehlobo, anti nabantu babebesebenza. Zazizingele kakhulu ebusika ngoba kusaziwa ukuthi iningi lazo kazimithanga njalo. Kwakungabonke ukuzingelwa nje yonke inyamazana ohlanelayo uyabulala. Zikhona inyamazana kusiya ngezigaba ngezigaba ezazingazingelwa, kodwa nxa liyibonile lingaze layibulala ngenxa yokuthi mhlawumbe yayinyamakhosi kumbe yayilomkhuba othize. Hathi lokho kwakathesi abantu sebezibulala besidla lentundla, amadurha, amadube. Abantu babezingela inyamazana eziyadliwa zibe yisithebo. Hathi lokho sokuyimihlolo njengoba ngisitsho sokudliwa lento ezingazange zidliwe ngobaba.
ye mbwekwe baba Ndlovu nga ekhuluma khona baba umkandlu yathi ukuthi zikhona zazingazingelwayo ngabe nga uthatha izibongo zabantu uzifaka khona apho kwakukhona kwakuthiwa le ayibanjwa ngoba ngiyakudube le ayibanjwa ngoba inje inje
abakudube babezila idube ngaba kudube labo abakompofu bezila impofu njalo njalo kodwa ke njengokuba nethilo umpoka khabu uyabona impofu uyayingabhongukubulawa nje hayi inyamazana yayibulawa nxa ingabe inkosi ithe hambani bezingela impofu hayi ukuthi umuntu kazana nje uzahamba ayebulala impofu loba ngamaduka njengokubana esitsho uyakwazi ukuthi akuselwa maduka kathesi abantu baphungukuthiya nje yekela bathiye ngamawaya bathiye ngamasilarha bathiye ngani ngani baqeda inyamazana iganga kuseyilo leliyana elayizulu sekuze wathi kathesi nangumkamelika ubuya ungene eplazini evictoria falls uthi adula inkala kathesi ilwane ibhuwesi elaliyilo elibiza abantu ukuthi wozani lizebona ibhuwesi ibhuwesi elilawo elikhulu kakhulu hayi yikho lokho okungahloniphi lokho kanti-ke kudala kwakuhlonitshwa intundla mina ngisazi ngikhula ngezwa ngomnyaka owodwa ngama-1944 kuthiwa intundla ebulewe ngapha kodolwane akwaba into emangalisayo baboshwa labo bantu kwakungaphongokuzingelwa nje mahlayana
ngena khonapho-ke baba mkandla mbona zani isikhathi sethu sesingalo sesihloko mangoye kumele kwenziweni ukwezithi kunqabelwe konke khonokhu ukubulala inyamazana zasendle
njengoba zisitsho kathesi uyahamba umganga omude ngitshona umbunda sezuwubone kumele kukhankaswa abantu bafundiswe ukuqakatheka kwenyamazana zeganga ngoba azizokudliwa kuphela zadalelwa ukuthi zilungise umhlaba uhlale uqondile ngoba nanxa asithi abantu nxa bengangenela amagundwane bawadle wonke amagundwane lawo alo msebenzi wawo awenzayo okumele mhlawumbe adla izinanakazana ezingaphambanisa impilo zabantu lawo kandliwe athiwe abantu ngabakwazi ukuthi kule kusasa kulabantwana nezizukulwane ezilandelayo inyamazana zasendle ziyilifa
vala khonapho-ke ibaba Ndlovu
makube lo mkhankaso abantu batshelwe izinduna labosebhuku kube yibo ababuthanisa abantu babo babatshele nxa kuthe kwaphuma umthetho fundelwe abantu ngaphi langaphi fundiswe ukuthi inyamazana ziqakathekile.
Lapho sizwe ingcwethi kwezamasiko esintu umnumzana Sawo Gakuba Ndlovu lo mnumzana Thandeko Zinti Mkandla bexoxa lo Keep Stube we Studio 7.
When we pass along the mountain, we pass along the mountain, we pass along the mountain.
Uhulumende ukhuthazwa ukuthi aguqule indlela akhangela ngayo uhlangothi lwabamabhizimusi amancinyane aqale ngohlangothi lwezemfundo oluchazwa njengolulokhe lusemuva ngoba lufundisa umuntu ukuba ayidinga umsebenzi athi ukubuyisungula yena. Abeke imithetho njalo ezakwenza kube lula kusomabhizimusi osakhulayo ukuba aphumelele athi lesi isimo ilizwe likiso. Intatha ezindaba ethu Memphis Kama usethulela lolu daba ngocweleyo.
Lokhu ngokunye kokuvezwe ngabasakhulayo abakumabhizimusi asakhulayo abasanda kuvela emhlanganweni osanda kuqhutshwa edolobheni leNairobi kwele Kenya weGlobal Entrepreneurship Summit ngesikhathi umongameli wakwele Melika umnumzana Barack Obama ethekelele lelo lizwe ngenyanga edluleyo. Iqula leZimbabwe labasakhulayo laba belibalisa amalunga alitshumi lane labosomabhizimusi abasakhulayo njalo betholiswa usizo lolwazi ngabe ofisi yommeli wakwele Melika kuleli. Ontanga laba bebengena umhlangano lozulu okwethula obekuphezu kohambo lwabo owenzelwe kuhlangothi lwezokukhulumisana lozulu kumahofisi kammeli e-Eastgate lamhle mini lwe-Public Affairs Section. Umnumzana Thafazi kwaMakhura weMazwi and Emerge Water ngomunye wabangenela umhlangano njalo wathi okumqoka akufunde kwabanye abebekulo mhlangano labo yikuqakatheka kokusebenzelana lokubonisana. Okusekelwe ngunkosazana Nomvula Mhambi we-Disruptive Innovation othi ngaphandle kokuba uhulumende aguqule indlela abuka ngayo lolu hlangothi aluyi kukhula ngoba imithetho ilokhe ilukhuni njalo lungatholiswa mali ngoba inkokheli zingaluzwisisi. bebekhona abaze kulomhlangano namhla ukuza kuzwa lokho abaze ngakho laba bekade bengena lomhlangano obuphezu kokuthuthukiswa kwabasakhulayo laba ukuba bakhule kwezokuqhuba amabhizimusi abo. Omunye walabo kungubusani Leroy Bango ovele kobulawayo oveze ukuba kunengi akufundileyo kulokho kwethulwe ngamalunga aleliqula ebeliyengena lomhlangano we-GES.
Namuhla engufundileyo lapha ukuthi manxa ule idea yebusiness yakho ungagijimisa imali kuqala. Kodwa into ekhona ukuthi i-idea leyo obuyelayo leyo yeza ukunika imali nothi ukuthi imali izawunika i-idea. So into eqakathekileyo ukuthi i-idea obalayo le ube nothando le-idea yangkhona and i-idea yangkhona ibe yi-idea ole-interest ngayo. Kuyafana lokuthi nxa unothando ku-tourism ukuthi i-idea yakho iphumelele kungcono ukuthi i-idea yona leyo ibe ngeye-tourism ngoba uyabule passion yabo izwisisa ngcono.
Wathi Bango okunye akufunde kulabo abavele kulomhlangano kuyikuba kumele umuntu enze into ayithandayo hathi kulandela abanye nje kungasi okuphuma enhliziyweni zabo.
And ungahlangana lenhlupheko phambili yabulolwazi ukuthi ngingazama kanjani ukulungisa njani into le. Enye into engifundileyo ukuthi nxa ule idea yakho ungayenzi uwedwa. Ngoba ungayenzi uwedwa kuza kunzimela phambili. Kungcono ukuthi uhlangane labantu abajiyeneyo abangakunceda ukuthi idea yakho ibe njani iphumelele. Ukusebenzelana lamanye amele ngisebenzelani wedwa.
Iqula leZimbabwe kubikwa kuyilona ebelile nani eliphezulu labantu abangenela umhlangano we-Global Entrepreneurship Summit GES wesithupha lonyaka wenziwe kusukela mhlaka 22 kusiya ku 24 kunyaka kaNtulikazi. Lomhlangano ubikwa usule minyaka eyisithupha selokhu wasungulwa ngumongameli wakwelemelika umnumzana Barack Obama. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Ekuvuneni lingabakhohlwa abahlakulayo ukulima kuphela. Ekuphakuleni ningabakhohlwa abageza izitsha lingadli amasilincisa abelusayo. Funa baziyeke zilale egangeni lingabakhohlwa abanceku zamakhanda likhuluma. Funa banikine ngokuzayo lingabakhohlwa abantu. Funa balikhohlwe lani lingakhohlwa ukuthi abantu abakhohlwa. Lingakhohlwa lokuthi ngithe lingakhohlwa lingakhohlwa. Ofihla iqiniso yafana loqamba amanga othula ebona abathakathi uyaloya ohleka labahlebayo sehlebile ohlonipha isithwalo uqhwalile umlilo wamasela kawothiwa lingaxotsha amasela ukuze kutshontshe lina lingaxotsha abacindezeli ukuze kuncindezele lina lingaxotsha ababandlululayo kedeli bandlululelani ohleka isigwenxa somunye kaqala akhangele ezakhe enyawo lingabakhohlwa abantu funa balikhohlwe lani lingakhohlwa ukuthi abantu abakhohlwa lingakhohlwa nokuthi ngithe lingakhohlwa lingakhohlwa. Ungagiyunyathela abanye ngembatata zokwebolekwa funa ukhunjuzwe ukuthi ngezigabani ungandizeli kude laba liboleka impiko funa basithathe abanini zowuphoxeke ohleli phezu kwesihlalo sabanikazi ngangabaklolodela abahleli phansi funa bafike basithathe abanini sowaphoxeke othunyiweyo kamkhulu kulabamthumileyo oqhathiweyo kamkhulu kulabamqhashileyo noqhathiwe ngabantu kamkhulu kulabo lingabakhohlwa abantu funa balikhohlwe lani lingakhohlwa ukuthi abantu abakhohlwa lingakhohlwa lokuthi ngithe lingakhohlwa lingakhohlwa.
Sibonge imbongi uBongani Ncube ocula ese South Africa ukugqiba uhlelo lwethu lwalamhlanje sikhangele bezikhokhela. Udaba lokubulawa kwesilwane useseluveze inkinga yokubulawa amahlayana kwenyamazana kuthengiswa izitho zazo ngemali eningi kakhulu. Izisebenzi siqhubeka zixotshwa emankampanini afana loLoliwe. Sixoxe lolwela ilungelo lezisebenzi. Hayi ke selugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.